umongameli weZimbabwe ulaphana umnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe lase Russia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe yaseAfrika, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi umnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana, noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ukuthi yiBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lana likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS, ukwenzela ukuthi la nxa zingastabilizer izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS, la mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi ele Russia liphakathi kokuhlasela ele Ukraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula, kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamlankunzi lokuqeda impi le phakathi kweRussia leUkraine ukuthi isithethe isibanga esingakanani, njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekuthenini ukuthi baqede le impi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace, kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanywa ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiyakhola ngale, kufanele ukuthi ngabe izikhalazo sebazizwa ukuthi abantu beAfrika bafuna ipeace yeqiniso, abantu beAfrika bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle ikakhulukazi phakathi kweUkraine leRussia. Ukuthi ngabe kukuthi lomnumzana uMnangagwa la nxa ukuthi ulobudlelwano obuhle lomnumzana uPutin, befanele ukuthi la afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole idialogue enge enza ukuthi impi le ekhona phakathi kweUkraine leRussia iphele. Nxa ukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqinisa ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele lendaba zepeace, kodwa ke nxa kungazange kwabe lemphumela efana lena leyo, kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje, ayikho into kade ihanjelwa.